Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wandi obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo.
Bengeva umtebe zaye kwevela unini ezangaphansi ezama ukuvala ubuyanga. Kanti ke wena njengoGande ngapha uluhlulwa kithi, siyahlonipha fuka Gande, asilanhloni lobuyanga.
Ibandla lesisi lamuhla likhangelelwe ukukhetha amalunga azalimela kukhetho oluzayo ngendlela entsha engasi yokuthi uZulu mathupha nguye ozakhetha.
Makondana lokuthi abantu bakhethwe izakhamizi, ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kahle.
Umake waba umongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubotshwe izolo isithi samacala angamachumi amathathu lane 34.
Out of the 46 ama-presidents, sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe bayaqakathekisa ukuphume kuvideo ye-Al Jazeera njalo abazatholakala belesandla kunhlelo zenkohlakalo bazajeziswa. Ugcizelele sithi bonke abaphumayo kumfanekiso lo bezitshaya isifuba bekhuluma igama likamongameli welizwe belisebenzisa bazajeziswa. Kodwa ihlandla lakuqala lomfanekiso wedocumentary le laphuma kumaviki amabili adluleyo kungela ngitsho loyedwa owathathelwa amanyathelo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe uEmerson Jr. labo kubikwa amazwi abo ekhona kuhlandla elizalandela lalumfanekiso. Sixoxele ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona sengathi mina uhulumende lo uthatha abantu sazibhanxa. Uhulumende lo kala buqotho. Kambe nxa sikhuluma ngohulumende phela sikhuluma nge-executive. Nxa ubonile ama-video nalade tshengiswa lapha ebulenjini, uyababona abantu bakhona bonke abayibona bamgqoka kulolu daba, bonke bakhomba uSendekhulu onguye umongameli welizwe. Kambe nxa beza kuyakhomba esihlothini, bathi bona basebenzela isihlothi, bazibala amandla okuthi bengenza loba yini. Amandla lawo bewaphiwa nguye umongameli welizwe. Umongameli welizwe bese siya kuthi baza kuya kuchwayisisa ukuthi kambe kungakuliqiniso yini ukuthi kulabo abantu abenza ubuganga obunjalo. Kambe kawuboni wena ukuthi umuntu lo usenza izibhanxa, usenza othubayi, usenza opopayi, angani kuthiwa singabantu abangacabangiyo. Mbona ngani zikhona izindlela ezinye ono abe ngakubeka ngayo. Singazi njalo nxa kuyukuthi umZulu uchiwenga, nxa kuyukuthi engumuntu ozimisela ukuthi engasihlenga kulinkedama esikiyo ngalo umnumzane esilayelo. Nxa kuyukuthi indaba yokuthi uhulumende ayinvestigate iproblem leyi, nxa isibuye ivelela ngapha kubochiwenga, mhlawumbe kungaba khona okungaba khona, kodwa lakho sokuyukufisa nje.
Manje ngokubona kwakho, nxa kuyukuthi baqinisile ukuthi bazajeziswa labo abaphathekayo, manje pho umkamongameli ke lendodana yakhe ubona bengajeziswa labo na?
Iproblem esilayo ukuthi yona vele ijudiciary yangithi yikho lapho esile problem khona okwaqala singakayi kuexecutive ngoba kuexecutive kubolile kubole phuhu yiyo phela into esenza vele mdabuko sibe ngabantu abalo abalokhophe ngokuphathwa ikakhulu impumalanga ngoba umahluko wakho Gandhi lempumalanga ukuthi impumalanga kayilanhloni lobuyanga sorry impumalanga ilo ilenhloni lobuyanga vuka Gandhi kayilanhloni lokweba bengeva umtebe ezaye kwevela unyini ezangaphansi ezama ukuvala ubuyanga kanti ke wena njengogande ngapha uluhlulwa kithi siyahlonipha vuka Gandhi asilanhloni lobuyanga ingce siphila impilo lobuqotho siphila impilo elenhlonipho siphila impilo elokwazisana lokunakekelana asilanhloni lobuyanga yiyo inkalakatha yeproblem esilayo phakathi kwezizwe zombili zonezi isizwe samahlabizulu empumalanga ubona mdabuko wabo khonokho abakwenzayo uyefica umuntu egqoke iwatch ye $400,000 uyefica umuntu okutshela ukuthi hayi isicathulo lesingasithenga $330,000 ubona kibo khonokhiyana bathola udumo bathola ukugcwalisiseka kwezifiso babona kuyiyo impilo naliyana kanti ke thina nxa sikukhangele ngesakithi angeke Gandhi ngiyethenga i-Rolls Royce ngizoyidrayiva emagodini kungangcono ngiyezithengela i-truck pickup ngincedise isigaba sami ukuthi silungise umgwaqo
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi yecubungulayo zombusazwe lokhe sikudaba lunye uZulu seveze imbono etshiyene uphezu kophenyo uhulumende athi soluvulwe ngamapholisa phezu komfanekiso wedokumentary e-Al Jazeera ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekutshontshweni kwegolide kule Zimbabwe lekuthengisweni kwemali engcolileyo lekulethweni elizweni kwemali engcolileyo etholakala ngendlela ezingekho emthethweni. Ngontungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leZimbabwe lilogatsha olubizwa kuthiwa yi-ACC, i-Anti-Corruption Commission. I-Anti-Corruption leyi elugatsha olukhangele ukuthi ubugwelegwele obubakhona elizweni kube lamanyathelo athathwayo ukwenzela ukuthi buphele. Lokhu bekusobala ukuthi nankoke sekubuye kwavezwa okulobufakazi obusegcekeni abantu bezikhulumela ngeyabo imilomo bengafuzwa amagama bengakhulunyelwa kodwa bezikhulumela bona ngokwabo. Sekubuye kwalethwa phambili kwabo esithemba ukuthi laba sebekubonile ngoba udaba lolusikhuluma ngalo ludaba olusegudwini udaba oluselubonwe nguye wonke umuntu ngitsho kanye laye umongameli. Usekubonile lokho so bese kulong overdue ukuthi baphawule bakhulume batsho ukuthi bona baza kuthatha njani lokho kodwa ke bekufanele ukuthi kube le nyathelo abalithathayo elitshengisela sobala ukuthi ugatsha lolu olwafonywayo olwe-ACC lugatsha olusebenzayo ngoba ukungasebenzi kwalokhu kahle lona lule signature ku-AU lule signature kusadak lule signature ku-United Nations kuyasokutshengisela sobala ukuthi ikakhulukazi njengesadak yona engumakhelwane kuyakutshengisela khona ukuthi i-commission eyabe ingahloniphi i-signature noma isivumelwane efanele ukuthi iziqondise so okuyinto eqakathekileyo ukuthi i-ACC itshengisele ukuthi i-department esebenza umsebenzi weqiniso.
Uphenyo osoluvuliwe loludube singabona luphatha umongameli Mnangagwa yini njengoba ekhanya ethinteka laye kulifilimu.
Angiboni lusiba khona uphenyo oluyangaphi kumongameli njengoba esesiyi-sitting president njalo singakhohlwa ukuthi upresident uba le immunity kwezinye izinto ezabe zisenzakala. Kodwa ke nxa kuyukuthi sekusiya ngokuthi umthetho usebenza njani uphenyo oselungenziwa lugatsha luphenyo olungenziwa bebe sebebeka mhlawumbe nxa esephumile esitulweni engasese ngumongameli ilapho eyabe i-immunity yakhe iyabe ingasekho kuyabe sekule mvumo ukuthi sebengenelisa ukuthi bambize enkantolo njengalokhu esikubona kusenziwa ku-Donald Trump ukuthi uthe engasekho esikhundleni bambizela amacala ayenzayo yinto ekhona emhlabeni ngisho labo-Jacob Zuma izinto ezikhona esiye sazibona ezifana lezi esizithoyo ukuthi kodwa kwakathesi sesi-sitting president angiboni ukuthi bakhona uphenyo olungaba khona kumongameli.
Imisebenzi yenkohlakalo echaywa sobala kule filimu ingaqedwa njani?
Inkohlakalo efana lale esiyibonayo ukuthi iphele akudingi ukuthi kukhulume umuntu ngomlomo kodwa kudinga ukuthi kulandelwe iconstitution eyiyo eqondisa zonke izinto ukuthi izinto futhi zikhambe njani. Ngitshola kujudiciary kucacile kusobala, ngitshola ama-political parties alayo imithetho ukuthi nxa umuntu etholakala ebandakanyeka ezintweni ezifana nalazana lezi esikhuluma ngazo eze-corruption zana lezi ezobugwelegwele ezikhona kufanele ukuthi aphathwe njani. Okuyinto engadinga ukuthi sikhulume ngomlomo, into eqakathekileyo ukuthi ilizwe lethu alilandele into ekhona ku-constitution, into ekhona ku-judiciary, konke lokho kuzaphela. Kodwa as long as nxa ukuthi kungalandelwa kuza kwenza ukuthi ubugwelegwele buqhubekele phambili, lokho busenzakala ngoba babesazi ukuthi ayikho into engenziwa. Umthetho okhona ku-constitution awufanelanga ukuthi usegregate usebenzele abanye abantu thize but ungasebenzele abanye abantu. Wonke umuntu oyabe eyisizalo leseZimbabwe izopleased ukuthi nxa engabe eyewa wenza into engekho endleleni, ingalo yomthetho futhi ihlangane laye isebenzisa imithetho sisekelo owavunyelwana ngabantu beZimbabwe bonke.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ohlaziya ezombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho ibandla lezanu PF lithi kulezigaba ezimbalwa ezizaphinda njalo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo ngoba kungaqhutshwanga kuhle ngemfanelo ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela udlakela ukuqilibezela lezinye. Izigaba lezi zigoqela i-insiza lapho kwakuncintisa umnumzana Farai Darubinga encintisana lomnumzana Qhubani Moyo okuthiwa nguye wayenqotshiwe. Umoyo wake waba ngukhomishina we-ZEC. Abanye kwakuthiwa banqotshiwe asebezancintisa okwesibili babalisa umnumzana Justice Mayor wajajena owegogwe nembudziya, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi owezwimba West labanye. Idale elimqoka lebandla lezanu PF elePolitburo lokhe liphendla imbiko eyavela ezigabeni ezijiyeneyo okungabangela ukuthi izigaba ezinye njalo ziqhube ukhetho lwesibili. Kusenjalo ibandla leCitizens Coalition for Change lamuhla likhangelelwe ukukhetha abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansila kuwonalo umnyaka kungenziwa ukhetho. Leli bandla lithi lisebenzisa ihlelo olutsha olokuthi abantu bazikhethele abazamela izigaba zabo. Ilunga le-CCC eMatabeleland South, umnumzana Mduduzi Chuma, oyeqoqa imikhankaso yokhetho lwama-by-elections ebulilima eMatabeleland South, usandatshela iStudio 7 ukuthi basebenzisa lolu hlelo olutsha lapho izakhamizi ezazikhethelayo ezazibafuna ukuthi bancintise. Abanye ababengekho kwezombusazwe njalo kwanqoba ababili phakathi kwabathathu. Omunye wabanqoba kulandela lolu hlelo ngunkosazana Makadi Moyo osengukhansila kaward 16 ebulilima ochasisa okunengi ngalolu hlelo kungqoqo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngiyabingelela, mina ngakhethwa ngabazali ngingekho kulo mbuthano njalo ngingekho kwezombusazwe. Ngakhethwa ngaba ngedwa kula owaba lensulu. Maqondana lokuthi abantu bakhethwe izakhamizi, ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kade.
Ngezinye indlela ungathini ngohlelo lolo olokuthi abantu bekhethwe izakhamizi? Ubona ingani luyasebenza yini okwedlula ama-primary elections lawo ajayelekileyo? Abanye bathi kungadala ukuxabana nokungezwani, njalo lakho kuyenzeka ukuthi abakhokheli bebandla befaka abantu ababafunayo ukuthi bekhethwe.
Ngicabanga ukuthi kuhle abantu bazikhethele umuntu abamthandayo ngoba bayabe bemazi ngcono akula kudonselana. Abakhokheli bebandla bengafaka abamfunayo, yebo ngeke ngale ngoba singebone ngasolinye.
Kodwa uqhuba njani umsebenzi njengokhansila selokhe wangenayo, njalo ukungena ungasiwo muntu wezombusazwe kuyaphathisa yini kumbe kulukhuni?
Ngiqhuba kuhle lezakhamiza kulahlupho. Inhlelo engangizikhangelele azihambanga kuhle kodwa ibooster iyakhiwa ikliniki siapprove lanxa kunzima kancane ngikhangelele ukuthi intuthuko iye phambili ngoba kusukela ngo-2018 ukuze kufike lamhlanje ngo-2023 kasila lapho esancediswa khona ngezimali ezivela ku-constituency fund devolution fund kanye lezinye inhlelo ezifanele zisiphathise njengewadi ngikhangelele ukuthi nxa kungenzeka sibe lentuthuko njenge-Ward 16 enhlelweni zonke engazifisayo ukuthi zibe maqondana lokungena kwezombusazwe ungaso politician akulahlupho ngoba usebenza labahlali elazanayo eliphila lonke enokugcina nje engingalitho njengoba sisiya kukhetho abantu kufuze babambane bahloniphane badadelane singabamphana siyangqoba.
Alo-ke ngonkosazana Makhadimoyo ukhansila ka-Ward 16 eBulilima ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le eBulilima.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi unobhala webandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu wagenqula impumela yokhetho lwama-primaries eCholocho okwakungqobe khona unkosikazi Sibongile Nyoni wasehambisa igama lomzukulu wakhe unkosazana Alice Dube owayethole amavoti amalutshwana kulo Nyoni ukuthi nguye onqobileyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqalisile ukuqeqetsha abazaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa esiziphelelwe ngamaphepha ukuthi sizaphelelwa kunyanga ezilandelayo ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyanibingelela nonke. Umhlelele kulungile kunjalo. Hayi, siyabonga kakhulu umsakazo we-Studio 7 esinikeza inkulumo njengoba zinjalo. Sibonga kakhulu indlela esithumela ngakhona ama-messages amahle, noma kubolile noma kulungile. Siyakubonga konke kunjalo, vele ngikhapheti esulelwa konke. Kodwa-ke into engiyishoyo ukuthi mina hayi, awukusela lobo bama-gold ayisubo bokuqala. Into yaqalisa ngo-1980 kanti ukwayenza ukuthi ulokuzeni unematanda 3 years back aze Timoto esiwe elokuzeni lapha eMozambique kwina wakhuluma ngayo amabhiliyoni amalokuzeni billions of gold dollars. So into le iyaqhubeka abantu bakithi, vele ngeke lize libabona abantu abathathela abantu izinto zabo kanti izapho abayithathela ngama-properties. That is crime. Abantu laba i-crime vele inkulu kakhulu, yikho bengafuni ukwehla esitulweni. Bazayehla njani esitulweni bengamasela ngoba bayakwazi ukuthi ma bengayehla bazabotshwa ngovele ama-cases asavuka. Ubona abantu abathatha izindlu ze-railways eButswana badayisa imali yakhona yaba kwi-individual. Omunye wathatha ikhanda lesitimela wadayisa kwaba yinto nje ephelayo, bebulala i-railways. Khona manje i-railways ifile, abantu ababona ukuthi i-railways yahlafaka khonaphana ngo-83. So into esitshoyo ukuthi hhayi bantu, into yonke siyikhangele, akulanto elula kuzanu PF. So-ke thina sithi hhayi, azilimeziyetsheni kuyabonakala kumavoti njengoba vele uhlala kuyimaye kambe wabona ngaphi upresident othumezela ifoni yakhe kimi for the first time mathi ukuziyavota? Wayengadumezeli ngesinye isikhathi manje lami yabe sazihlalele angifonele ethe ndoda kwenzakalani khona ngapho. Ungangikhumbula ngamavoti ngapha ngihlala edakeni, amanzi awekho, kuyahlutshekwa, abantwana bathwele nzima, kodwa wena uthi ufuna imali yama-UF dollars, awufuna amabhondi. Thank you very much. Bye-bye.
Ningabe lishona njani balaleli labasakazi bakastudio 7 endaweni ezishiyeneyo? Hhayi, mina ngiziphilele. Okhuluma ngopetros wakwesibanda, ngikhuluma ngkwelasesouth Africa ekhaya, ngibuya eZimbabwe. Okungijabulisayo into eyi-1 izihlobo zami, indlela ehlangene ngayo i-CCC iyajabulisa kakhulu. kakhulu sangazathi singaziphanika ithuba phakameni sonke ngobuningi bethu sambeni siyovota sonke esibhalisileyo sambeni siyovota hlobo zami kungenani ukuthi ukugibela kuyimalini kodwa sambeni siyovota sizameni ukulifaka utshintsho ezweni lakithi lathi sibuyeleni siyohlalani phansi sijabulene sisezweni lakithi hayi izanu kayisela chance sihlobo zami ayisela chance ungezwa abantu abafundileyo sebekhuluma njengabantu bezanu so sokubonisa ukuthi isikolo sabo sesifanana labantu abangafundanga ngokuthi ubuchapha babo sobusemehlweni abantu bonke abantu asebethembisa ukuthi bazofakela abantu ama-Wi-Fi wayelist abantu besifa ngendlala wayelist abantu besifa ngokuswela imithi ezibhedlela ezitaradaka zifile ingozi zenzakala ukusala ukuphuma kwamalanga sebebonisa ukuthi abasela abangakutshela abantu ngaphandle ukuthi betshela abantu into engamanga i-Wi-Fi yangikhona leyo bazoyifaka isebenze ngani izofana nje logesi leyo esawubonayo ababefakela abantu emareserva kuthiwa kufakelwa abantu ezikolweni kodwa okwagcina amapholo edliwa ngumuhle wela phansi kungazange kwaba logesi ohambileyo kulezo zikolo asambeni isihlobo zami selifaka utshintsho esikhipheni izanu silahlele katshana ngiyabonga
ngisabingelela kanjalo nje futhi ngithi hayi thina sikhathele ngozanu bantu sikhathele impela noma basitshela amanga ahamba akhuluma amanga bathi bona banama-structures hayi asiyabona ama-structures akhona kusho ukuthi asebenzela wona ama-membership akhona i-ZANU-PF asebenzela umphakathi kungakho nje singasayi-understand ngoba kuningi vele bachaza ukuthi yona yathatha umbuso ezandleni zamabhunu yaletha ilizwe kodwa namhlanje sisenkingeni sisengcupheni enkulu kakhulu kungenxa yayo so cela ukuthi hayi ke sisudele kancane kungene ezinye ezizokwazi ukusebenzela umphakathi ngoba lokhu bona abakwenzayo hayi thina sikhathele impela asazi nokuthi manje kwenzekalani ngoba kunzima bomkhaya kunzima bakithi sikhathele ngamanga sikhathele ngecindezelo sikhathele ngendlala imisebenzi ayikho ukhuluma iqiniso uyaboshwa abantu abaningi bahlele emajele ngendaba yokuthi bakhuluma iqiniso bona amazali bayavikelana okwabo abakhulumi kodwa okomphakathi umuntu makeza ngeqiniso for amalungelo akhe kumele ayejele kuthiwa akusikho emthethweni so nayo imithetho le namajaji la sekafake imithetho engekho emthethweni yencindezelo for umphakathi hayi sicela ukuthi vele yonke le phathi nje bonke nje baphume kutshentshwe yonke imithetho yasezweni ngoba lo government lo imithetho yakhe ibingencindezelo yonke akekho ujaji ongathi umele umphakathi naye uMr Commission rights amalungelo abantu akasebenzi umsebenzi ngendlela efanele for amalungelo abantu bavumelana ukuthi bayejele abantu bayohlala emajele for isikhathi eside for into engekho kuliqiniso nje abalikhulumile
siyalibingelela bantu nkameni inkomo silibingelela kini lonke bantu libingelela ngumuntu wezaphu mina ngezaphu zaziyokufa ngezaphu noma ngatshaya igugurawuni kodwa ngike ngiphume kuzaphu celani sibangilize zama ukutshela abantu ngamaprojekti zama ukutshela abantu ngendlela esizayenza ngayo ezimbabwe ngoba ezimbabwe asithongo ukuthi siyathatha amaplasti te sifuna ukulima sifuna umhlabathi siwulungise kahle asithongo ukuthi umuntu omhlophe uyacotha umuntu omhlophe mangaye ngumuntu olotalente ngowezimbabwe uyasebenza lathi sikhonapho sisebenzisa ilizwe livuke khathesi intuthu ziyathunga sisethunge sizibolile yikho sesigcwele amazwe wonke bantu siyacela konke konke lokhu bangilizwe zama ubikela abantu ukuthi hayi bantu bakithi lapha sifuna ilizwe silibuyisele njengoba saye silikhuluma ngalo sisegangeni siyabonga kike lisitshele into zonke zikhulunywe zilunge zihambe ngendlela omakepesi babesebutswana yibo babesi-organize sihamba siyefika ezambia siyafika kulokuzala babaseenampuni okhileni lobo buso benyoka sabe sisimayeva safika emtd safika kizo zonke izindawo lezo sihambe endaweni eziyirongo sidla amahobohobo sigeza ngensipho esiqubulayo emhlokuzeni sicela-ke lisitshele sesifikile ekhathi fane sihlale kahle singabe siloke sibaleke ekhathi lokuzenilokuzene amazwe amanye lapha labo sebe sihlukuluza kade sicela ukubuyela siyehlala phansi sibone ukuthi siyenze njani lisinikeze umhlaba asithatheli muntu umhlaba siyanikana siyasheyana kufukwanane ukuthi umuntu lo muntu esiqalisa ukulima cooperative ebunje njengokuba la elibumbo sokusile labumba lamanye ama cooperative sicela ke siqale phansi kubumba amanye futhi ukuthi silungiseni lizwe singabe lokuzizana uyayisola kangeyisoli kodwa isolisezo sayo noma bengathini la isezo sayazola bayenza izinye izinto ezingahambi abantu bayahlupheka kathesi ngiyabonga
salibonani salibonani bantuakithi bantu bestudio 7 bengicela obhudumanyisa bembisile kusixazululo fonami yaphuma unxala umayikayika
kustudio 7 njani lonke hhayi nasiyaphila hayi nangikhala ngo-f f lwesila ezimbabwe undivale lo ukuthi i-f f enjani engafanele kamalema egqeka amanye amaqembu aphikisayo la iphikisa so uyamangazi i-f f leyo ukuthi i-f f zano f f idile hhayi so f f why wena ugqeka abanye ungase ungathathi i-action esiyibonayo lathi ukuthi i-f f right wena ugqeka abanye wena uyenzani sikubone la ukuthi i-f f ye hhayi khona and ukuthi amanye amaqembu abunjwa abantu baphethe wena owabunjwa ngela aphethe uyenzani yenza lawe sikubone ndibale ngakusola i-f f zano wena sola kakhulu lalo omunye lo ukuthi awusibanda kuthiwa ubani otushamise ngawina uzayenza abantu bedutshulwe njalo phoxa nje yena uyenzani kayenze laye ukuzayenza abantu bengadutshulwa hayi khona ukuxeka ukugxeka nje wena ungala nto yenzayo sihlupheka kangaka ezweni abantu betshontshe amagolide ekhangele kude kuthi kuthatha ama-action imali lapho ama-powers anjalo ukuthi lina likwanise ukusola abanye lina lingalali into eliyenzayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, wake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump obotshwe izolo esetheswa amacala ngamachumi amathathu lanye 34 uyalandula amacala la. Elakuqala ngelokufumbathisa wesifazana aya emacansini laye wasemupha imali ngamadola ayi 130,000 okwakuyimali yomkhankaso wakhe. Ilizwe leMelika belithenhlo amehlo emthethwandaba wedolobho leManhattan lapho uTrump ahanjiswe khona ngemva kokuzinikela emapholiseni ngezikhathi zemini. Ukuhlaziya okuningi ngalolu daba sixoxe locubungulayo zombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Ye sibone ongazake kubonakale lapha in the history of ilizwe leli ele United States eAmerica. Out of the 46 ama-presidents sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku ukuthi afihle indaba yona leyo ngoba wayese gijimela ukuba nguye umongameli welizwe in 2016. Hayi indaba leyi sibone ngathiwa ilama-facts lawo amsupportayo abakukhulumayo amagqwetha amaningi athi hayi ngantwa kulezikhali in the case abayifakileyo ama-prosecutors e-New York.
Manje khonoko okwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo?
Into abayenzileyo leyi ukuthi kuzamnceda ngamasupporta yi abanye ngoba yena kuthiwa se fundraise for the past 4 days sebelile mali efika ku-$8 million okwakathesi sikhuluma. So ngiyabona ngathiwa i-fundraising labantu abamsekelayo ngathiwa bazamnceda ngalesi sikhathi ukuthi kuzamnceda ukuthi abe nominated nge-Republican Party. Angiboni kungathiwa kuyamphambanisa ngoba kathesi masikhangela ama percentage polls akhuluma ukuthi yena uTrump is ahead by 50 something% and umuntu omlandelayo uDeSantis uGovernor weFlorida is at 26%. So ngathiwa kuyamnceda lokho okwendaba yakhe le mbophisile eNew York ukuthi yena umongameli uTrump uzabotshwa ahambe ejele hayi lokho mina angikuboni but njengamasikhangela ukuthi this is the first time that this has happened eAmerica hayi we never know ukuthi kuzahlala kuzazala inkomoni.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni ekhona pha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye ntambama kusihlwa ngo 7:30.